asikabi asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa sokuvamile khathi se-South Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu bejontsha, umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjiwe, bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo, babulale abantu bebabatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo, kungani bekulokuganga phakathi, babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week, besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sethu sengcwatshwa, omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga, umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi, ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga, umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso weSouth Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye, njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi uyephula umthetho, kumele bamhambise emapholiseni.
Okwesibili, nxa sikhangela kokukhonokho, Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona, ayisikho khonokho.
Bakhona bayonayo, abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esikusemakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela imbhida yabemgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo, kodwa bakhona balutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayekele ukuganga. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayekele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa-ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni, nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.